Into engingakutshela yona yinansi. Nxa usenza into epheleleyo engelansolo phakathi, engelakuganga phakathi, akulanto kumele uyesabi. Abelungu babengahlali mhlazana besithi ngesilungu the guilty are afraid. Kusitsho khona ukuthi wona nxa uvele nesazela uyaganga, uqala ukwesaba. Kanti indaba bengamelelanga ukubona ukuthi uhulumende uzalani, silucubungule sokukhona sokuphambi kwethu sonke. Kodwa wena usuthi ugidimele ukuthi yona sicabangele ukuthi bona sebefuna ukuvala loku naloku nalokuana kungenxa yani khonoku kuthi bavele kulokuganga ukuthi izondolo okwenzayo ikususe sapha.
Kodwa wena ubona kuzani kungaphumani ke khonokho okuzalungiswa nguhulumende abathuba?
Into emele iphume laphana yikuthi bona i-social media sonke siyayifuna iqakathekile nxa sisebenzisa ngendlela eqondileyo. Kodwa nxa sisebenzisa ngendlela ekuganga, ebisa ukuzondana, ebisa ukuhlukumezana, sokusiba yinto embi ke khonapho antiyabona. So into omele yenzakale ukuthi uhulumende kabuyele kuthetho ezelaba abasebenzisa i-social media ngendlela eqondileyo. Sila ama-family groups khonapha ku-social media, sila ama-church group ku-social media, silaba abangani group nje singabangani ku-social media, and siqhubana ne-information eqondileyo kuba yinto enhle. Kodwa nxa mina sengizabonga ukuvuka nje sengiposa ngithi umthembo kasekho, wena uphila. So kuganga-ke lokho. Umuntu enza njalo kumele ajezise vele, ngoba abantu abona ukuhlukumeza umthembo lemuli yakhe labosendo bakibo ngento engamanga engayisiyo. So umuntu enzinto enjalo ye kumele ajeziswe. Kodwa nxa sisebenza ngendlela enhle, hawu kuyabe kusobala kubalulekile njalo kukhululekile kungelanto embi phakathi.